kulezi zathu eziningi, kodwa okuyikho engingakubeka nje ngamafitshane kungabi le confidence kumisebenzi yama-artist okwenziwa labo fanele besiyise umusic abantwini. Bonabo-ke ama-DJ ama-club langaphingaphi abakabi le confidence kuntu kumusic yakoBulawayo. So ezonga abantu abanjalo okuyibo kumele ukuthi befikise imusic ebantwini, bengayifikisi imusic leyana beprefera kwezinye iyindawo. Kuza into enjalo uyayenza lo muntu okade vele ingoma eyithanda ecine layo engasela daba layo, ngoba ngezwa ndawo kukhulunywa ngayo, ngezwa DJ eyithayo angaze engene kwiphi iclub rise. Kokhokhana kuyayenza ukuthi lo muntu okade ingoma eyi-appreciate ecine sebona ngani engeyimi ngedwa elithanda ingoma le ileyeke. Kukanjani uyabona ukuthi ingabona ababantu engibashoyo aba-DJ bengayithaya kakhulu ingoma, iyangena ebantwini. Lo muntu noma kade beyithole ku-WhatsApp engahlangana la ikhala kwezinye iindawo zokuzithokozisa, uhle la eyithande even more. So abantu abona ukuthi ngalona lulaluhlupho lokuthi even abantu nje abantu generally nje abantu okuyi-target audience music yesiNdebeleni layo ngani kayikabi le confidence ukuthi kubaculi bayo. Abantu labo basesekakhona okwengisho ukuthi bayamukela, kodwa bephinde besesithi indaba angingayizwa ngaphi ngaphi, indaba angakaze ngiyibone ku-TV, ebesengani uyayidoubt. So inkonsistensi inhlupho zakhona ziningi lapha mbungu uyaqamba nje owodwa okubili kwakhona, kodwa kuningi okucontribute ekuthile ingoma zasona zigcine zingabanga zinkulu kenjalo.
Nxa sikhangela umnyaka wonalo, ungathi ngaphandle kwakho ngobani abanye abethule ingoma obona ungani azigcinanga zithola usekelo yilabo ama-DJ obatsho?
Ingoma eziphuma ngapha emhlubulweni wangapha ziningi, seziningi iy'ngoma eseziphume ngapha emhlubulweni wakithi, ngoba kuyabona ukuthi kulabafana njengegeng abafana bonabo abashayeza abasakhula o-Isaf, o-Kelvin, omzo 7 ngabanye nje abafana abasakhula bakhiphile izingoma ezimnandi. Ngoba ngiyakhumbula umzozi mbuzise ngibona ingoma yakho ikhiphe towards end of last year, kodwa ingoma yakhe esingayibalisile sikhangelele ukuthi ichove bithe ingoma yakhe ethiwa Paulimenemene. Yeah, ile ngoma othiwa Ulimenemene ibimnandi, izona ezeza kulezinye isuku okuthiwa igomo. Ibithekeke kahle right layo, wahlabela kuhle sini, kodwa sayibona ingayisatshana ngendlela kade sikhangelele ngayo. Ungakhayela even uhwabarathi wakhipha ingoma isindla yenza lo Madlela ayefisha khona uMadlela, lawo ingoma emnandi okuzwayo ebeseyikhangelele ukuthi ingafika kathathu. So lapha nje ngiqamba ababili, kodwa baningi abasikhula bathi uLikhwa uLikhwa imbongi yena yokhipha i-albhamu emnandi, waqala wakhipha isindi wasekhipha i-albhamu emnandi, kodwa ajabona ukuthi iyaba ngani iyaphelela somewhere uhamba kwayo abantu, nayihambi kahle kahle ukuthi igcwale ebantwini.
Manje la kusasa libona njani kwezomculo eZimbabwe, ikakhulu nxa sikhangele bona labo abahlabeleli abavela esigabeni seMathebeleland koBulawayo khona ngapho, ubona kungani kuzaba kulo mehluko na?
Lapha kusese lobunzima, angifuna ukuqamba amanga sibele ukuthi ngithi ngoba as long ama-attitude wona lawo ama-stakeholders engatshintshanga, as long kungatshintshanga khonapho kundlela ukuba le confidence kumusic wama-artist wabo, as long abantu bengela confidence kumusic ama-artist wabo, kuzahlala nje isenario nale ukuthi ama-artist azabe khipha izingoma ezimnandi zingafiki ebantwini, abantu bengabizazi, ezinye kube leziyana ukuthi baphoma ukuzizwa ngego kodwa zingajovi ziyekhatshana. As long umumo wakhona kungazange kutshintsha imentality ebantwini naleyo ukuthi hhayi latha wethu ama-local artist asefa izingoma ezimnandi. Ama-artist singabasolo DJ futhi ngabahayi tafuta ngapho, kodwa layo uzathola ukuthi phela abantu yabe protector i-image yakho njengo-DJ kumbe ngu-radio presenter kumbe ngu-TV presenter othiwa amavidiyo, uzabe laye evikela i-reputation yakhe, ngoba uyabe bona ukuthi abantu laba ngingachaka kakhulu ingoma lezi zabo abantu baza complaina bethi uDJ lwami uyabhowa the next thing ngasatholi imisebenzi ngasayo ndawo ngoba sekuduma ukuthi uyabhowa.
Thank you.